Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 25 kuNhlolanja 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ayikuboni mina ngiyafike mina ngizama ukubuya kathesi ukuthi umgabe kabuyele esikhundleni lokho nephuze. That will never happen. Umgabe should just accept that.
Umnumzana Robert Mugabe uqhubeka ekhala ngokugenqulwa kwakhe embusweni esithi kumele uhulumende wakhe ebuyiselwe esihlalweni. Kodwa incwadi zithi inkomo ingazala umuntu.
Ma ungayanga vota uyabungatshengisanga ama rights akho lento oyisolayo ongayithandiyo elizweni eyenziwa nguhulumende obusayo.
Ibandla lezaphu lenze umhlangano ekezi namhla lakhuthaza abangakabhaliseli ukuvota kukhetho oluzayo ukuthi bayebhalisa ukuze kususwe iZANU-PF embusweni. Kwezemidlalo silempumela yomdlalo weZimbabwe National Army Charity Shield okuphakathi kweHighlanders leDynamos. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnumzana Robert Mugabe uqhubeka ekhonona ngokugenqulwa kombuso wakhe njalo esithi uhulumende wakhe kumele buyiselwe embusweni. Iphephandaba leThe Standard livika ukuthi uMugabe utshele abantu abaze edilini lokuzalwa kwakhe endlini yakhe ngeviki edluleyo ukuthi uthukuthele kakhulu ngokuhluthunelwa intambo zombuso libutho. Uthe njalo akusela mbuso okhululekileyo eZimbabwe ngoba abantu bebulawa njalo behlukunduzwa libutho. Ukhonone njalo ngokuthi uhulumende semthathele izimota kanye lezisebenzi zakhe. Umgabe uveze njalo ukuthi uMongameli Mnangagwa ucele ukuhlangana laye kulandela ukukhonona kwakhe ngokususwa embusweni. Kusiphathamandla somanyano we-African Union ngeviki edlule. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kusobala ukuthi uMugabe lokhe efuna ukubuyela embusweni. Nanku eseze wacela i-African Union ukuthi ingenele kudaba lweZimbabwe uhulumende wakhe abuyiselwe esikhundleni. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele uthi ngeke kwenzeke lokhu.
Wonke umuntu kumele bekhangelele ukuthi uMugabe kathabanga ngokuphuma embusweni ngoba ka-resignanga ngentando yakhe wakhithwa ngamasotha esebenzisana loMnangagwa besebefithi yena sehlale kakhulu. So ngethemba lapha khona vele uzondile ngoba yena ngendlela ayekuhlele ngayo wayeexpect ukuthi uzahamba kwi-Congress esike ekhethe lowo afuna ukuthi ethathe yena nxa engasekho. So it's expected ukuthi ebezondile ngoba wanjengomuntu owayesexothe loMnangagwa kwizani ukuthi engathathi ilizwe leli. You never accept ukuthi uMnangagwa umuntu wayemxotshile waphenduka wazoba ngumongameli welizwe.
Uthi ibutho labambana labantu be-MDC ekumkhipheni embusweni. Uthi kwakungelabantu beZANU-PF abangena esitaladeni betshengisela. Ungathini ngamazwi akhe la?
I don't think ukuthi uMugabe uyakuvuma ukuthi kulabantu abezanu ababengasamfuni. Ngenxa yokuthi abantu bezanu babengakazi since 1980 abantu bezanu babengakazi bemtshele uMugabe iqiniso. Babesithi bayamthanda, not because babemthanda, abanye babemesaba, kodwa abanye babemtshela kwenza ukuthi bemtshele lokhu afuna ukukuzwa ngoba bafuna ama-opportunities. Ama-politicians amaningi ngama-opportunisti. Bakutshela lokhu afuna ukukuzwa ngoba bafuna izikhundla, bafuna amathenda, bafuna ukusebenzisa ibizo lakho ukuthi bentshona imali bethola amaloni emabhenki. So ngakunanzelela ukuthi iningi labantu lalisithi liyamsekela, lalingamsekeli, lalisithi liyamsekela ngoba kukhona ababeku izinzuza ebandleni libusayo. So ngaleyo ndlela ucabanga ukuthi abantu abamathezitridini ngabantu be-MDC kendaba engazibuzi ukuthi kathi abantu bezanu indaba bengayenzanga i-counter match bamatsha besithi bayamfuna nxa ukuthi babe khona abamfunayo.
Uthi njalo uMgabe ilizwe lisezandleni ezimbi kakhulu, lisezandleni zebutho, akusela nkululeko eZimbabwe lokho esingathi idemokrasi. Abantu bayabulawa, bayahlukuluzwa, bayahlutshwa. Yebo kunjalo.
Abantu bebebulawa ngesikhathi uMgabe esembusweni, abantu bebebuswa ngamasotsha ngesikhathi uMgabe esembusweni, eZimbabwe bengela nkululeko ngesikhathi esembusweni. So ambona ukuthi ubona ngani kule nto ejintshileyo, uthethe ukhitshwe omunye umuntu wezanu kwafakwa omunye umuntu wezanu. Amasotsha lawo ayemgcinile embusweni from 1980 amtshela ukuthi engaphumi embusweni edliwe ngo-2008, yibo asebegcine umnankagwa. So engabona ngani kumbe yena sekule nto etshintshile ngoba yena uphumile.
I-African Union ngokufisa kukaMgabe ubona ingenela yini imncedisa ukuthi abuyele embusweni athathe njalo intambo zombuso abe ngumongameli?
Sesibonile ukuthi umnankagwa sehambe i-African Union waya-adressa amazwe amaningi omhlaba amsekela uMnangagwa, bayamu-accepta sebemelele ukuthi enze i-election e-free and fair. And uMnangagwa nxa engayenza i-election ele-semblance yokuba free lokuba fair, uzadlula ama-standards, those law standards zikaMgabe ezazikhona ukuthi abantu babechaywa, abantu babebulawa ngesikhathi sama-election. So angikuboni mina i-African Union izama ukubuya kathesi futhi uMgabe kabuyele esikhundleni lokho nephume. That will never happen.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Ibandla lezaphu lenze umhlangano emavinkilini eHomestead eKhezi namuhla lakhuthaza abantu abangakabhaliseli ukuvota ukuthi bayebhalisa ngobunengi ukuze benelise ukuvota kukhetho oluzayo kukhitshwe ibandla lezanu-PF embusweni. Kuvika u-Anastasia Ndlovu.
Umgcini sihlalo wezaphu eMathebeleland South uMnumzana Matthew Sibanda ukhuthaze izakhamizi zeHomestead ukuthi zibhalisele ukuvota ngobunengi, njalo zikhuthaze izihlobo, abantwana kanye labangane abakwamanye amazwe ukuthi labo bazebhalisela uhlelo lolu lungakavalwa.
Uma ungayangavota uyabungatshengisanga ama-rights akho, lento oyisolayo ongayithandiyo elizweni eyenziwa nguhulumende obusayo.
Esinye isakhamuzi esingene lumhlangano uMnumzana Similo Nyathi uthe njengesigaba esahlaselwa iGugurahundi, abanye abantu kabasoze benelise ukubhalisa ngoba bengela zithupha, ikakhulu labo abaphathwa yilumbhuqazwe. Wengeze njalo wathi inengi liphandle kwelizwe.
There are some people abahlala kuma remote areas, laba abantu ba uthothi baba affected some years back, so behluleka ukuthi bathathe isive nama-birth certificate because uthole ukuthi umuntu kathi lawuseze labantwana, labantwana bangikhona balama-birth certificate.
Esinye njalo isakhamuzi uNkosikazi Simangele Dube uthe lanxa yena sewabhalisa baningi abaziyo abehluleke ukubhalisa ngenxa yokungabi lezithupha.
Ukuswela izithupha lokuswela ama-birth certificates ukuthi ba-registe izinhlupha abalazo, abanye zintandana abalabazali bokubamela.
Umhlangano wezaphu lo ungenwe ngabantu abambalwa, njalo uyingxenye yemihlangano yaleli bandla eyokukhankasela ukhetho oluza kwenziwa maduze nje. Uhlelo lokubhalisa abantu abazavota obeluqhutshwa yiKhomishini yoKhetho, iZimbabwe Electoral Commission, lapho ebijonga khona uZulu ezigabeni zonke zelizwe, lufike emaphethelweni kumaviki amabili edluleyo. Kodwa abangakabhalisi bayenelisa ukuyabhalisa emahofisini ali commission atholakala kuzo zonke izabelo zelizwe lanqa nje abanenyi bekhala ngomango ngimele iStudio 7 ngise Homestead ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia, singeneke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Zinana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola
usenziwe manje
kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngokugcotshwa kwenkosi yamandebele lapha ke sikhuluma ngo Prince Bulelani lobhengulwa Khumalo ozagcotshwa nje sokusela insukwana ukuthi kwenzakale lokhu ihlelweni lamhlanje silo mnumzana efidlela Ncube yena oyisikhulumeli sendlu yamakhosi. Baba Ncube, linjani?
Siyaphila nkosi.
Akusitshela ukuthi amalungiselelo okuthi kugcotshwe inkosi sokume njani lamhlanje?
Konke sokume ngomumo. Inkosi iyagcotshelwa enkundleni yebaba Bethlehem emzini wamakhosi koBulawayo. Abavela ngaphandle basendleleni bayeza, lizakhumbula ukuthi kuyabe kulamakhosi avela ngaphandle abasuka emakhaya labo sebeme ngomumo ukuthi beze, abedolodeni bame ngomumo ukuthi beze, yonke into isendleleni. Ngokuba le kulomehluko kazithobi kazibeki kubekwa yisizwe.
Nxa sisikhangela isizwe kuthiwa ke kulenkomo esezimane zafakwa emphakathini kolapho ezadliwa khona ngale zinenganganani njalo lokunye ukudla kume njani?
Kondile konke kume ngomumo, inkomo zihlangena zivela ezakhamizini. Akula nkomo ethengiweyo, ngeza abantu zivela ebantwini, zivela emakhaya ngokuhlukahlukana, zivela eNkayi, zivela eTsholotsho, zivela eBybridge, zivela eJombe, zivela eThabane, zivela eSilobela, zivela eGogwe. Lapho kulabantu bakithi khona, yizo lezo eziyabe zisiwa ngalolo suku kulowo mhlangano wabantu okugcoba inkosi yabo.
Ye, masa sikhangela ke izethekeli elibona ukuthi ziyabe zikhona zivela ngapi?
Izethekeli zizabe zivela emagumbini amanomhlaba kulabantu bakithi asebakhile eMelika babe khona besikile vele abavela eEurope, eGermany, eBritain, eFrance naphingathi ngaphansi kweEurope abakithi sebefikile nje ngikhuluma bevela khona. Bakhona futhi abakithi abavele eAsia kanti-ke kukhona abavela ngaphandle abazabe bezivakashele. Abavela eBotswana, abavela eZambia, abavela eSouth Africa, abavela eSwazini ngokuhlukahlukana kwabo bazabe bekhona lapho. Ukuthi wapha amakhosi azabe khona siza kwethula ngendlela efaneleyo. Akufanelanga ngikwethule nje emsakazweni namhlanje, kuyafanele sikwethule ngendlela yakhona.
Ye, masa sikhangeleke inkosi yamandebele abantu bayimelele sibili kakhulu. So nxa sibuyileke abantu kumele bayihloniphe njalo njani njalo bayigcine njani?
Inkosi isisebenzisa abantu, kazange ukuzokondliwa, uzokuthi isizwe, uzohlanganisa isizwe, uzokwenza ukuthi isizwe sindawonye kungakhathalekile ukuthi uyithi political party umuntu asebenzele abanye abakwenye political party, basebenzele abanye bomhlobo othize lolimo oluthize phakathi kwesizwe sikamthwakazi. Ngokunjalo inkosi izokuba yisigijimi lesithunywa sabantu, uzosebenza labantu. Uzathi ngemva kokugcotshwa abesephuma aye emakhaya, aye eNkayi, aye eSilobela, aye ngaphingathi ngokuhlukana kwendawo zakithi, esiyavumelana labantu iprogram ukuthi kuyini inkosi efanele ikwenze, ikwenzela abantu besebenza ndawonye. Akazanga kuzobasebenzela, uzoba yisithunywa esebenza kunye labo ukuthi kwenziwe wona lowo msebenzi. Inkosi ukugcinwa akula bunzima ekugcineni kwenkosi, ngumntanethu, ngumntana kamthakazi, uyahlala kunye labantu khona lapha esizweni sakithi.
Ye, singathi ke uzadlelana njani labanye laba osokuthiwa bazigcobile lapha sikhuluma ngoRafael Khumalo mnumzana lo mnumzana Peter Zudekalanga Khumalo.
Uzadlelana labo ngendlela vela azadlelana labo bonke abantu abafaneleyo. Angithi sizwe yisho esikhethayo, yena uyagcotshwa yisizwe, uyagcotshwa umthakazi. Kodwa uPeter Zudekalanga Khumalo ayisiyo sitha sakhe. Stanley Rafael Khumalo asiyo sitha sakhe. Noma ngobani abanye abangazigcoba kusiya phambili, asiso sitha senkosi uBulelani nxa isigodliwe. Isitha senkosi uBulelani yibuyanga, yindlala, yikungafundi kwabantu, yikufa kolimi lamasiko, yikho azabe kukhangeleka bengahambi namuntu uzabe ezobutha kunye labo oStanley Rafael Khumalo naboPeter Zudekalanga Khumalo labo bonke abantu. Kuyabe kuhlanganiswa wonke umuntu kanasitha, uzosebenza labo bonke abantu behlangene bengumfakazi.
Baba Ncube, siyadumisa kakhulu, silifisela ukuthi lenze konke kuphumelele.
Siyabonga kakhulu Nkosi.
Ndingathilela kusasa ba.
Okay, bye-bye.
Lo umnumzana efidlela Ncube ophethe umsebenzi wokubona ngokugcotshwa kwenkosi oyiso isikhulumeli zalabo abalungisela umcimbilo. Ngilethemba lokuthi siyehlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Kangele ezinye ziziyawagcina amasiko kangele amanye amasiko bayawagcina amasiko owawusenziwe manje.
Siyabonga Gibbs ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Singeneke kuhlelo lwabasakhulayo lo Big Mike.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayikobe. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Nhlanhla Moyo ongomunye wabasakhulayo okhangelele ukungena kukhetho kulumnyaka ozabe ncintisa esigabeni seBulawayo Central. Moyo, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Hayi, ngiyaphila ntuna baba, njani?
Hayi, lami ngiphilile mnumzana, ngiphilile. So awungitshele ke mnumzana, sengibalile okunengi ngawe ebulenjini bokuzilibazisa i-internet, and ngibale ukuthi wena uke waba ngumongameli welizwe wabasakhulayo ngesikhiwa sithi junior president. Awungitshele ngamafishane ngalokho, nxa umuntu esesithi ungumongameli wabasakhulayo welizwe, kahle kahle yini umsebenzi wakhe?
Nxa ungumongameli wabantu abatsha elizweni, ukhangelele kakhulu ukuthi ube umela amalungelo abantu abatsha at national level, esingathi thina i-advocacy on child rights and issues affecting abantu abatsha. Into esingakhangelela ukuthi ngesikhathi sami sasikhangele kakhulu endaweni zokufunda lezi education, lama-child marriages akadingana asehluphile kakhulu elizweni lethu.
Right, but besides ukuba ngumongameli wabatsha, uke wakhokhela inhlanganiso ezijeneyo ezikhangelela ukuthuthukisa abontanga emphakathini kweZimbabwe, isiluleko yi-ACT Leadership Foundation. Awungitshele ngamafishane ngalokho baba.
I-ACT Leadership Foundation ngathi ngesilungu sithi it's a human capital development company esebenza ikhangele kakhulu abantu abatsha ukudevelop ama skills ukuthi nxa sebesithi sebengena endaweni ezinjengasemsebenzini kulesikhathi esiningi ezokuthi uyathola ukuthi abantu abatsha i-conduct abafika bese beyenza lento eziningi ezokuthi nxa ukhangele umuntu uyabuphuma esikolo awuzange wafundiswa ngokuthi i-work environment yona ihandlwa njani. Ngicela uzuthole umuntu engasasebenzi kuhle, but abantu bangakwanisa ukuthi bafundiswe khona ukuthi bangaziphatha njani nxa sebengena emsebenzini. Lalaba abangekho emsebenzini njengabantu abantu abatsha abaqalisa amabhizimusi, ukuthi ibhizimusi lona liqaliswa njani, ulihenja njani, ukuthi i-finance im-financing yakho yonke, lokuthi ama-customers asetshenzwa njani, lokuthi lokuformalize nje i-business. Abantu abatsha kungani information le ayikho ku-education curriculum, so into esesizenza sizidingela. So sayiqalisa i-Leadership Foundation ukuthi sikwanise ukufundisa abantu lamankampani asakhulayo ukuthi akwanise ukuthi azikhulise.
Right, awungitsheleke mnumzane Moyo, ngomunye wabontanga okhangelela ukungena kukhetho kulumnyaka. Kulumnyaka sikhangelela ukubona abontanga abaningi, izibonelo nguwe, kulo nkosazana Fatsai Mahere kanye lo nkosazana Bembayishe Mshaburi. Kuyini okwenza ukuthi nina njengabasakhulayo libe lezifiso zokungena ukhetho?
Ngiyabonga. Ithi ngiqale ngokuthi ukukhula kwethu thina sikhule sisizwa kuphela ukuthi iZimbabwe la kwakulilizwe elihle. iZimbabwe izinto zazime kanje zizinhle, uzuze labadala besithi hayi thina ngabe kuya ngathi ngabe siyabuyela lapha kade sikhona, kuze kube lanamuhla asika kubone konke lokhu abadala abakhuluma ngakho. Njalo uzathola ukuthi abantu abatsha kathesi thina we constitute the majority of the population, kodwa ungakhangela endaweni zokubusa lezindaweni ze-leadership akula representation yabantu abatsha. So ama-leaders akhona lawo aprotect awabo ama-interest of their particular demographic, asakhangeleli abantu abatsha. Ikuzathi ukuthi abantu abatsha yithi sesigcwele ezitradini esitshona asigijimisana laborobaye be-council sizama ukuthi sinjani sithole ukuphila. Kukanti-ke kungaba labantu abatsha ezikhundleni lezi ezepolitiki la ku-leadership siyakhona ukuthi sizwisisane njalo sibe account ye putu wa generation. Kwa nise la tu kuti sinja nisita hai manini stati ii patoni. That is jiji melalo. Kwa nise kuti stutu yise. Kwa ma I context izi ndose zinjile. Agusafanda ukala. We now live in a global village.
Hai. Nchanta mbona ngani iskati. Iso sespele ile mnumzani. Balaleli sesfigile mapetule nukoshlelo letu. Lwaba sakula ayo. Goto mtuaga zomushi. Masitibane ngefigeza ayo. Lapo ngizabe nkubegila pambili ngengwako le. Ngikota lo mnumzana nchanta moyo. Ongu mwenye wabasakulayo okhangelele ungena kukhetho kulumnyaka. Kwanele kwalamhlanje mthwakazi omuhle. Olivalisayo ngumayikobe lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyabonga kakhulu, ngiyamukela labalaleli bethu abasilaleleyo namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bemfuna sikhangele indaba eyokukhuleka. Le kuyindaba eqhakathekileyo ngenxa yokuthi akula enye indlela umuntu angakhulumisana layo noNkulunkulu ngaphandle komkhuleko. Kodwa kule mkhuleko ehlukeneyo ezabala uTimothy okuqala kuyincwadi kaPaul ekhuluma noTimothy kuchapter ka 2 uthi yena kuverse ka 1. Ngakho ke kuqala kukho konke ngilaya ukuba ukunxusa lokukhuleka lokucela lokubonga kwenzelwe abantu bonke. Lapha mbona ngani uPaul ekhuluma lapha wakubeka kwabegcekene ukuthi lumkhuleko ngathi kumbe ukuthandaza lokukhuleka lokhu kumele kwenzelwe abantu bonke. Ungaya kuverse yes 2 ukhuluma lokuthi amakhosi lazo zonke izikhulu ukuze sihlale kuhle langokuthula sikhonze uNkulunkulu sibe lokuhlonipha kukho konke. Abantu abaningi bathola bembuza lombuzo ukuthi kanti vele khona ukukhuleka lokuthandaza kuyini. Ngizaqalisa ngokuqala othwa ikunxusa. Ukunxusa kumele ukuthi nxa umuntu ekhuleka ekhulekela abanye abantu. Ngesikhathi esiningi nxa sikhangela leli bala lapho elavela khona likhuluma ngomuntu omele kumbe ngathi umuntu oba ngumlamu langunzi omela abanye. UNkulunkulu usibizela khonoko ukuba thina nxa singamaKristu akumelanga sicabange ukuzithandazela thina sodwa kuphela, kodwa silomlando okuthandazela ilizwe lethu, silomlando okuthandazela izigaba zethu, silomlando okuthandazela abanye abantu. Esikhathi esiningi thina njengabantu siyabe sicabanga ukwethu ukuthi anamhle njena ngilakudla kumele ngithandaze, kumbe abantu abami ngidinga ischool fees kumele ngithandaze. Kodwa uNkulunkulu usibizela ubizo oluphezu kwakho lokho, kulubizo lokuthi sithandazele abanye abantu. Okwesibili laphana uPaul ukhulume ngokuthi ukukhuleka. Abantu bayamangala bethu akade ukuhlukana ngaphi ukukhuleka lokunxusela. Ukukhuleka kutsho ukuthi umuntu uyabe sethandazela olunye ulutho abefuna ukuthi uNkulunkulu alufeze. Njalo ngifuna ukugcizelela ukuthi uNkulunkulu kaphenduli umthandazo kumbe umkhuleko ongaphandle kwelizwi lakhe. Ngakho ungeke wathandazela into uNkulunkulu angavumelani layo. Kulomunye umuntu oyekuze sithi kambe singathandaza ukuthi uSathane asindiswe, kumbe uSathane ayekele ukuba uSathane. Into enjalo ingeke vele yenzakala ngoba kukho elizweni likaNkulunkulu. Ngakho uthandaza izinto ezisezweni likaNkulunkulu. Uletha lumcijo ukuthi kumele ke kuqakatheke ukuthi umuntu abe ngumuntu olizwisisayo ilizwi likaNkulunkulu, abe ngumuntu olijayeleyo ukwenzela ukuthi nxa laphana usuthandaza, uthandaza ukhumbuza uNkulunkulu ilizwi lakhe ukuthi izithembiso zakhe zithini ngawe ngelizwe lakho kumbe ngesigaba sakho. Ya ikakhulu singakhangela laphana ukuthi uNkulunkulu uthini ngathi. Ngaletha umzekeliso ukuthi nxa umuntu egula umbuze obakhona ukuthi kambe uNkulunkulu yabefundisile yini, kumbe uNkulunkulu umfundisa izinto eziningi ngokuthi ngigule. So kumele ukhangele ilizwi likaNkulunkulu ukuthi kathi vele lona lithini ngemkhuhlane, lithini uJesu wayesenzani nxa efica umuntu ogulayo wayesidayi lomkhuhlane ngokuthi uNkulunkulu ufundisa olunye ulutho wayefika ethandazela lowo muntu asile. Sikhangele labafundi bakaJesu ukuthi nxa babehlangana lomuntu olemkhuhlane, nxa behlangana lomuntu owayehlukulezekile emzimbeni babesenzani. Ngakho konke lokhu kutholele izinto kaNkulunkulu. Okunye okukhona okuqakathekileyo lapho uPaul ukhuluma ngokucela langokubonga ukuba kuyindlela yokuthandaza njalo. Ikakhulu abantu abaningi nxa bethole ulutho kuNkulunkulu balutshwana abaya kuye besiyabonga. Siyakhumbula laphana uNkulunkulu uJesu azasilise abanesilephero abalitshumi ukuthi uyedwa kuphela waphenduka wazobonga. UJesu wasesithi ngenxa yokuthi ubuye wazobonga sengikwenza uhluphelele kuzo zonke izinto. Ngakho umthandazo wokubonga uyaphelelisa izinto eziningi.
Kuyiqibe mfundisi.
Ako siyabonga baba, uNkulunkulu sesithandazela abalaleli bethu namhlanje abahlukuluzeke emzimbeni, abanye bakhathazekile engqondweni kulezi zinto ezibahluphayo. Kuba baba sesicela ke namhlanje kuba ubenzele umusa wakho, uhlanganelane lezidingo zabo. Ngakho siyabonga njalo namhlanje kuba wena uyinkosi esizwayo nxa sithandaza, namhlanje usizwile njalo usuphendule umthandazo wethu ngegama likaJesu. Amen.
Kube njalo mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibongile kakhulu mfowethu, sithandazela labalaleli bethu. Inkosi babusise, iphendule imithandazo yabo yonke.
Lolo be kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisipanda. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu leDynamos yilo eliphakamise inkezo yeZimbabwe National Army Charities Shield namuhla ngemva kokunqoba eleHighlanders nge-2-1. Abahlohlele iDimbare ngokuza nayidemera loTawanda Macheka. Ezikamakepula zona zihlohlelwe nguAdrian Sila. Amadodana asewisile bathi ithemba lami ngongena lalo endumisweni. Silitshayela wonke amakholwa ke lingoma lamhlanje njengoba kulilanga lesonto. Hayi ke singakehlukani, mthwakazi omuhle sikhangele ebezihamba phambili. Umnumzana Robert Mugabe uthi uhulumende wakhe kumele ebuyiselwe embusweni ilibutho. Kodwa incwethi kwezombusazwe zithi inkomo ingazala umuntu. Ibandla lezaphu kuthaza uzolo ukuthi abhalise ngobunengi akuze avote kukhitshwe ibandla lezanu-PF embusweni. I-Dynamos inqobe i-Highlanders ngethuka 1 yaphakamisa inkezo ye-ZNA Charities Shield. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.